Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele leChikurubi lapho asevalelwe khona okwenyanga phose ezine engaphiwa bail.
Abangamatitsha, abangamapholisa, abangamanesi kuthiwa bayavotelwa ngoba abafundanga.
Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesin ebikhona ebulilima ngomgqibelo ikhathazwa linani labantu abaningi abavotelweyo, ababalisi, amatitshala lamanesi, ngoba besithi abazi ukufaka uqa ephepheni lokuvota.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke balamazethu iphi bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama-waiver kumbe ngama-permit.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi lanxa bephiwe iqesha lenyanga eziyisithupha kudaba lwamaphepha okuhlala kusemthethweni kulelo lizwe akuthembisi ukuthi kuza kuba lobungcono kusiyafika leso sikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umgcini isihlalo, umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele leChikurubi lapho wasevalelwe kwenyanga phose ezine engaphiwa bail. Usikhala lamanye amalunga ebandla le-CCC alichumi lantathu babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela eNyathime lapho okwabulawa khona ilunga lebandla leli uMore Blessing Ali. Intatheli zindaba njalo engumngani wakhe uHopewell Chingono ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi utshayelwe ucingo ngumkaSikhala emazisa ukuthi iziphathamandla zejele leChikurubi zithi uSikhala uyahlanza njalo etshisa umzimba. Iphephandaba leNewsday lithi kwesatshelwa ukuthi uSikhala engaba wafakelwa ichefu ejele. Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesin ebikhona ebulilima ngomgqibelo ithi ikhathazwa linani labantu abaningi ababalisi, amatitshala lamanesi avotelwayo ngoba besithi abazi ukufaka uqa ephepheni lokuvota. Amalunga ebandla le-CCC amabili anqobe kulolu khetho. Izesin ithi kulabantu abedlula amachumi ayisithupha 63 abavotisiweyo. Linhlanganiso ithi njalo kulabantu abedlula amachumi amahlanu 52 abaxotshiweyo ukukhetho ngoba amabizo abo engekho kumawadi lapho kade befuna ukuvotela khona. Inani labantu abavotileyo kulolu khetho liphansi kakhulu. Phakathi kwabantu abazinkulungwane ezintathu 3440 ababhalisela ukuvota, abayinkulungwane eyodwa nje kuphela 1811 yibo abavotileyo. Ngesizwe amazwi kamsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu sifuna ukubonga abantu bebulilima abantwana bekhaya bakamthwakazi ukuthi namhlanje batshengisizana uPF ukuthi ayisibo ababusa emakhaya amakhaya abuswa ngabantu kungenani siyathaba ukuthi bavothile ngaphandle kokwethuselwa sibona abanye abantu namhlanje izolo bevota abangamaticha abangamapolisa abangama nesikuthiwa bayavothelwa ngoba abafundanga siyabonga ukuthi banqabile abantu bebulilima uward 1 uward 16 lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kungaba le free fair elections kungaba lama reforms izano izasala ibambe imboya zejuba ngalokho sibona ngani abantu bangathi siyathaba ngoba siwinile siwine ngokusebenza ngamandla achi ukuthi into zonke ziyalingana izanu edihum edilayo etilominisa usimanga Ndlovu lomunye wakhe bezama ukuthenga amavoti ngempahla lokudla kodwa abantu banqabile ngalokho mahlabe Zulu asibambana nini amabandla wonke aweZimbabwe siade vota ngale ozaphu labanye sithi hayi sibathayela ihlombe kodwa sicela ukuthi sibambane sibe yinyanga ndayinye imvuma yinye kwenzela ukuthi singadivide amavoti singoba siyabona abanye abantu amanye ama-political parties afonywa izanu PF sokukhanya ngani ngama-independent political parties bona bethunyiwe ukuthi bazedivide amavoti ngalelo sithi zinhle indaba ezinhle kodwa ukuwina kwethu siwine ngokusebenza nzima itereni esingathi akulingananga ngoba izanu sebenzisa amaqingo okupha abantu ukudla ukuthenga amavotes besebenzisa osabhuku lezinduna lokwethusela kodwa sithi zinhle indaba ezinhle ngoba abantu banqabile ukuthengwa lokuthuselwa izami siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnomzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CCC lokhu sikudaba lunye abanye bathi ukunqoba kwebandla le-CCC ebulilima lapho obekusazakala njengensika yebandla le-ZANU-PF kuminyaka edluleyo ngoba belingelihlala linqoba ekhethweni kupha leli bandla ithemba ngemva kokunqotshwa kwele kukhetho lokudinga ilunga ledale lephalamende egogwe ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Imphumela yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bathukuthele abantu bakuthandi lapho kuyakhona ilizwe balala bengadlanga behlulwa yischool fees zonke izinto zinzima ngakho ke lanxa bevotela ukhansila badinga umuntu omutsha umuntu ongekho ebandleni elibusayo ngokuba ilizwe lapho liyakhona kabathokozanga ngakho ke nxa kungahamba kunje ngo-2023 singakhuluma kube lenguquko ebanzi kakhulu eyasusa iqembu elibusayo kungene amaqembu aphikisayo
Nxa sikhangele amanani abantu abavotileyo akhanya ephansi kakhulu ungathi lokhu kubangelwa yini
amanani abantu abavotileyo aphansi vele njenga sikubona kuso sonke isikhathi nxa kuyi-by-election abantu basuka bengayanga ekuvoteni njengalokhu kusenzeka ku-general election ngakho ke liyanani liyakhathaza kakhulu ngoba lingaqhubeka linjiyana alilihlanga kakhulu ekuthini izinto zihambe ngendlela efaneleyo bonke abantu kumele bavote kungakhathaleki ukuthi umuntu uvotela liphi iqembu kumele abantu bakwenze kube umkhuba wokusukuma bayevota ukuze basho nxa bekuthanda okubusayo kube befuna inguquko basho ngevota
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo ubona ungani kuzaguquka yini esigabeni seMathebeleland South esiyandise ukunqotshwa khona ibandla leZANU PF singabona na ibandla leCCC liphumelela khona kukhetho lomnyakoza.
Yebo, kungaba lenguquko enkulu kakhulu. Singabona iqembu elibusayo liphela do eMatweleni South. Kupolitiki kangeke uthi angeke kwenzeke. Yonke into iyenzeka kupolitiki. Ngakho ke nxa bengasebenza nzima beqembu eliphikisayo, umama maqembu aphikisayo, hayi basengayithintitha nje ZANU-PF eMatweleni South iphele do. Kodwa ke njalo nxa kungazange kwasetshenzwa ngendlela efaneleyo, iZANU-PF singaqhubeki lokhu ibambile endaweni ezihlukahlukeneyo. Okunye okuzaqakatheka yikuthi iZANU-PF yenzani kusiya phambili ngemva kwalokho. Luyanda yini udlame, abantu bayahlala phansi bangavoti yini, kodwa bangasukuma bavote ngobunenge ngendlela abazonde ngayo, hayi iqembu elibusayo, amaqembu abusayo angathatha intambo.
Alo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezembusazwe, ube khuluma ecingweni le Studio 7 ekubulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi lanxa zisamukela inyathelo elithethwe nguhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa elokwengeza isikhathi sokuthi zifake izicelo zokungena kweminye imikhakha yama-permits, lokho obekusenza zehluleke ukuthola lawo maphepha ama-permits kulokhu kungasuswanga. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathi ndamo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi uthi amaphemithi ezalwane zeZimbabwe abekhangelela ukuphelelwa isikhathi ngumpalakazi asezasebenza kuze kuyefika unhlangula omnyaka ozayo.
They came to the conclusion that I should extend the validity period.
Uthi qula abelikhethile ezakhangela izicelo zamanye amaphemithi esifakwe ngabeZimbabwe laba yilo elicele ukuthi kwengezwe isikhathi ukuze lanelise ukuqeda umsebenzi eliphiwe. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victress Matutu uthi lanxa belamukela leli nyathelo balovalo lokuthi unhlangula uzafika belokhu besehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi, esithemba ukuthi abantu bonke balama-ZEP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama-waiver kumbe ngama-permithi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi izizalwane seZimbabwe kufanele sebenzise isikhathi lesi ukuqoqa imichaqana yazo.
Ama project akubambisana umuntu ebona ukuthi ngale 6 months oyiphiweyo zonke izinto zakhe ezikhona la eGoli uyakwazi ukuthi uyazibisela ekhaya uyasiqala konke ekhaya.
Igqwetha lezamalungelo umnumzana Busumuzi Sibanda uthi ukwengezwa kwesikhathi lesi awusoke usize kakhulu nxa kungasuswanga imigoqo enqabela abezibabhe laba ukuthi bafake izicelo zokungena kwamanye ama permit njengokuxwayisa kwahulumende weSouth Africa.
Akusho ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi abantu ngobuningi babo banelise ukuyo-applya ngoba iy'nkinga bebebhekane nazo kumbe lokhu kwehluleka inamba benazo ukuthi bahambe bayo-applya zisasekhona kabakhwalify nanamhlanje.
Abanye ke bathi uhulumende kuzafuza alungise isimo sokwethuselwa kwabo. Abanye ke bathi uhulumende kuzafuza alungise isimo sokwethuselwa kwabo yilabo abangasabafuniyo kwele South Africa njengoba bezaqhubeka njengoba bezaqhubeka bebahlukumeza ungelani lokuthi banemvumo yokuba kwele South Africa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lilodaba lokuthi sokulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1000 asebehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo kobulawayo selokhu waqhamukayo ngenyanga kaMtulikazi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ubugebengu leminye imikhuba emibi sibhahile edolobheni leGwanda kulandela ukugcwala kwabotsheketsa. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ee Studio 7, Studio 7 ndinjani, ndinjani basangazi bethu. Hayi siyazizwa izindaba. Kulo baba lo okhuluma nge Friday kumbe ngo-Thursday yasakwazi. Kuthi Studio 7 yeyibala ibala ezezanu, ibala ezezi-CCC. Hayi Studio 7 silokhu ngayilandelayo kayisekeli hlangothi. Studio 7 ikhipha njengoba zinjalo. I-CCC, izanu, i-MRP, wonke nje amabandla ezombuswazi ku-Studio 7 yawezwa nje ikhuluma nje ikhankasa. Ikhuluma nje ngoku okufisayo. Uhlelo esilazo lusekele hlangothi lolano lwezimba kuthiwa i-ZDC. Luhlelo lwezanu PF ngelo luya. Awusoze uzwe i-MRP ikhuluma ku-ZBC. Awusoze uzwe izabu ikhuluma ku-ZBC. Ukhuluma yona izanu PF. Awusoze uzwe kukhuluma odawo le-Google Round ku-ZBC. Ngoba ngolwezanu PF. Uhlelo esilwazi ukuthi lusekele uhlangothi lolu luya. U-Studio 7 silibambe njalo basakazi bethu lisekele hlangothi. Siyalithanda nje. Lisifundela kahle izindaba zeZimbabwe. Labangaphandle kwelizwe bakwazi ukuzilalela indaba ze-Studio 7. Siyabonga.
Studio 7 ngiyakhuluma lapha yimi uPilot Mpofu ngembuzo ukuthi indaba osobhuku kuba yibo ababhaliswa kumumbu we-social welfare kube kathi kukhona abantu abahluphekayo phakathini kwesigaba lapha kwindaba kuyoza ukuthi lingabasizi bencediswe bencediswana nawezi lomphakathi wakhithi engulubeni. Kodwa akhe imbona kunika osobhuku labo wani bani kume yiphathi yezanu na mempuku kubuza kona lokho.
Ngitshela njani basakazi nabalaleli be-Studio 7. Bendithanda ukuthi ngemphawulo lami kancane kulokhu engikubonayo lengikuzwayo. Mphawule kulokho bekukhulunywa ngumfowethu obethi yena laba abalahlekelwa izihlobo zabo ezingu-10 ombe 10 families angisakwazi ukuthi induna leyo ekhuluma ngokuthi ungakhulumi ngento ebuhlungu leyo ngasiphi isikhathi ngoba kuzathiwa ngezepolitiki. Kanti vele ukubulawa kwabantu eMatabeleland kwakungani, kanti kwakungeza politiki. So asikho isikhathi okumele sibekwe ukuthi kumele ukhulume ngalesi sikhathi ungakhuluma ngalesi sikhathi ngoba kubuhlungu kuwe. Ngoba futhi kuzoba buhlungu komunye umuntu ukuthi yena angasavotelwa. Kusho ukuthi leyo nduna akusinduna yabantu, induna yephathi esekelana nalapho ehola khona, lapho ethola khona i-ISUS ukuthi wena ungakhuluma ngodaba olubuhlungu ngesikhathi sokuthi useduzane namavoti izalahlekelwa i-ISUS. So i-ISUS yayo le mpilo zabantu abayinamba bonke labo abafayo bebulawa ngumuntu namhlanje ohleliyo odla kahle odlevungula amazinyo odle xubha mayisizo sokumnukela lokho okumnukela kabi akhupha faka okunye abesethi wena mawusiza ubuhlungu kuwe ungakhulumi ngaleso sikhathi ngoba yena usafuna ukuthi aqhubeke esembusweni ephiwa ama-ISUS wenitholani khonapho. Uyabona ukuthi into le e-ground izalunga nzima ngoba ilabantu abayisapotayo abangabantu bakithi abayiholelayo bona noma bakafelwa izihlobo zabo abafana lezinduna ngoba izinduna ezikhona manje ezinye ngezingabantwana ezingakwaziyo ngalangakhona lokhu okukhulunywayo ezilunge yona ihola iphiwe i-ISUS ihamba kuhle ihamba gazi ngegazi labanye abantu ibhadalele igazi labanye abantu abazi ubuhlungu abathonti igazi lezinyembezi ngaphakathi.
Salubonani lonke ku-Studio 7. Okhuluma yohumanyathi ngisekhezi kulo baba uthe i-Studio 7 sikhuluma ngezanu le-CCC kuphela. Hhayi akunjalo, i-Studio 7 asikhethi muntu. Ngitsho lawe ukhululekile ukuthi ufake umbiko ngebandla lakho lapha kukodibadiba zihlangene zonke akukhetha mhlobo la. Bese ngisithi kumayela umovement. Hhayi salubonani nihlobo zami salibonani mayelo yelo linjani. Bese ngisithi njalo kulo baba lo vele eBotswana lo, hayi uyasinikisa inhliziyo lubaba. Siyenyanyile ngombiko wakhe awukhulumileyo umasisi lo.
Ninjani ninjani balaleli be-Studio 7 kanye labasakazi bonke. Ngiyalibingelela ngithi inhle into elisiphawulela yona amalanga mihla ngemihla. Ngithi qhubekani senza njalo kuze kube phakade. Engikhuthaza yonke intsha njalo ukuthi ngabe singarejister, sirejiste ngobuningi sivote. Sonke sivote, sonke sivote ngobuningi wethu. Sihambe siyorejista ngoba impilo le siphilayo ibuhlungu bakithi, ibuhlungu badala, kunzima. Okwamanje ngikobulawayo amanzi ahambe bekuthangi kuthiwa ayabuya next week. Bazali, into ebuhlungu kakhulu, into ephilisa umuntu kuthiwa ayabuya next week. And isiborane sangikhona lapha okukhona amanzi okuthi abantu bethole ukunatha, uthola kulungumdwendwe, umdwendwe wabantu belindele amanzi bekhotshoza isiborane esikhiweni. Hhayi badala, sivotheni sikhiphelento le, khiphelento esesihlukumeze kweminyaka. Asivotheni sikhethe uhulumende ozanakekela abantu, uhulumende olosizi, uhulumende olozwelo. okhulumayo ngu-JM, JM waseDobot.
Mbu umsakazi linjani Studio 7 labalaleli okhulumayo nguThokozani Ncube se-Cape Town. Yeah, ndimbuzo nje apha ngu-2. Oqala kathi umqondisi otucelela abantwana beZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe ukuthi bengaxoxe South Africa. Yena wathi kangeni indawo ngeZimbabwe lapho ngathi sengikonfused. Wayengathonga ukuthi abakamthwaka sesithatha eZimbabwe ecelela amashona lawo ukuthi ehlale South Africa phemahlala beZimbabwe. Wathi Zimbabwe kule mthwakazi into ezimbili ezihlukeneyo. Wayene siyacela beZimbabwe engacela abakomthwakazi. Sokusobala nje ukuthi undoda lo into ayenzayo layo akayiqondi, akayazi ngoba na usecelela abantu beZimbabwe ukuthi bengaxoxe South Africa babamthwakazi ke akasakhulumi ngabo. Yena sithi ungumthwakazi. Okwesibili, lineke ilanda into nokusupporta nalabantu belokhu zinda abesisi labezana. Inahlahle liyizana lesisi khona emini mhlobo liyayifuna ukukhuluma ngayo. Ayifuni. Lina futhi lihamba nini ukuyavota ke limphendule. Lihamba nini ukuyavota. Ngoba singakhuluma soyethu emama odiyalo wabadla. Lisakhetha lahambisana labosisi labozana weli wafuna kuthiwa ngogabule labo mba. Kuthiwa ngogabula. Kuthiwa ngogive gabule. Kuthiwa ngobani lo la ehlale womana wezamphefu lo. Lo isiwomani nje. Le nto gawule wakhona le. Isiwomani, isiwomani sokuqala lokugcina. Asibuyazi sakhulume ngaye lo.
Studio 7 ngandonke endaweni lapho ekukhona. Mina ngimphawule kancane lapho ngodawuleni ubonile lokuthi amaphemithi kulaba photo se-South Africa isindile siyafika kujima. Bengithi abahotho bangakuthabeli lokhuya ngoba ungokhayela kahle kwiindaba zepolitics njanosizendawo zokuthi ayenzeli ukuthi bancedekile. Yana yigemu nje epolitics abakwazile ukuthi ningazuya ngo-December la kuzoba lokuphambanisa ama-election la. So balikhulumisana labo bakhulumiseni ukuthi gileya nini kudanga kuqala ukudlula ama-election ngini esilisusa-ke labona. So into le lingajabuleli kangako yinto nje ebuyileyo isenzelwa bona kwi-politics ngoba ama-political parties lawa alobudlelwane so bahlale phansi bavumelane i-strategy nayigileyani kudala ukudlula ama-election na bazalisele icutha abantu khona ngakho sukukazi yabo selilenda ama-election isenzela abantu be-South Africa ngakho. So linanzelele kakhulu konke lingakuthakeli ya ba-estendele ukuthi kube njani amaklinikhi la amaklinikhi amaZimbabwe ne-South Africa ba-estendeleni ukudanyankhona lokusakudilayo kanti angonto i-strategy lesikuxelesa ama-political parties la izami le-ANC so bakubonile ukuthi abantu labalengabayele bebakhiphe ngathesi ngo-December ama-election asoze ahambekise laphezuma so bavumeleni ukuthi hhayi budileyani mbijana lapho abantu laba bengazabambisa ama-election sei inanzele bafowethu lingakuthabeli ngoko kunanzeleliyini into lokhu yinto nje ethi ama-election so after that development kwakwathi ngojuni ama-election azalisejile so kumele abantu benanzelele bangakuthabeli ukuthi hhayi estendele ukuthi kube njani siyakujuni kuyini abangakhulumiyo bakwenza ukuthi bethi sesi-estendele siyakujuni ukuthi kube njani khonapho ngojuni.
Labo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika namuhla likhefu lokunanza izisebenzi zelemelika elelebhadey. Njengenhlala yenza izizalwane zaleli lizwe zithethe leli thuba ukuvakatshelana zizithokozisa zinanza ilanga lezisebenzi. Kusenjalo, amabutho kwele Ukraine abikwa esengene kwezinye izigaba ezazihluthunwe ngamabutho akwele Russia. Amabutho la abikwa ebhombe adiliza amabholoho asebenza ukuthwala amabutho akwele Russia ukuthi acaphise izikhali ziye kwele Ukraine. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bango Dube.
Angibone ukuthi kulento embi khona phana ngenxa yokuthi lezo ndawo kusasezindawo eziphakathi kwelizwe le-Ukraine. Ingakho angibone ukuthi azange kube ukuthi indawo eziphakathi kwelizwe le-Russia. So-ke ngaleso sizathu ngibone ngathi kuvele kuba njalo, i-concentration ivele iba njalo nxa kuthi amabutho ase-Russia nxa bengaqinisanga kuyeneliseka ukuthi amabutho ase-Ukraine baphinde bahluthule bazithathe njalo bheke izigaba zabo njengalokho esibona umnumzana uZelensky labana eloko ehlongoza ezicho echapa zingendu.
Yona impi uyibona njani sikhangela ukubana ele Russia lalethe lizahluthuna ilizwe le Ukraine ngamahola nje ambalwa kodwa sokwedlule inyanga ezisithupha ukubona njani lokho kungakutshengisa
impi yase Ukraine babugande ukuthi impi ejulileyo kakhulu okungakuthi laye umnumzalo uPutin wathi nxa eqalisa lento le akazange ayicabange kabanzi ngendlela ukuthi kwakusenzakala ngayo ngoba yena kwathi uqalisa wayecabanga ukuthi mhlambe kuzabe kuukuthi impi akhangelane lelizwe lase Ukraine kuphela ingakho wayebeka istatement esifana naleso sokuthi sona umbuso wase Ukraine usengawuhluthula nje ngemva kwamahola kodwa ke nxa sesithi sesikhangela kathesi lelizwe lase Ukraine yebo kodwa ke impilo ayisaliwa lelizwe lase Ukraine lilodwa ngoba lapha sisingabala ukuthi lapha kusafana lokuthi ngamazwe mhlambe angabe lichumi sesibala amazwe afana labo Germany amazwe afana labo America amazwe afana labo Britain amazwe wonke nje ama western countries anala ku NATO wonke amemuva kwe Ukraine yiyo ase supply izikhali Ukraine ingakho Ukraine ithola amandla ukuthi iyenelise ukuthi i challenge yenza ama counter attacks ihlasela la yena phana amabutho ase Russia ingakho sathola ukuthi ilizwe lase Russia amabutho ase Russia akasayenelise ku advance ngendlela leyi ababezitshela ngayo noma ngendlela leyi ababekhangile ngayo ukuthi bengenza ngayo even strategically sasibona ukuthi babekhamba besiya kuma different points abayebeza ukuya from west abayebeza ukuya from east kodwa ke ekugcineni bagcina sebebona ukuthi ngcono abahambe beluphondo ngenxa yokuthi yikho sagcina sibona ugeneral omunye wase Russia laphana wagcina ekhitshwa ku position yenye lana wagcina kufakwa uButcherman lo wayenguye wayekhangele laphana ngesikhathi sempi yase Syria wayekhangele amabutho ase Russia ngesikhathi bencedisa ilizwe lase Syria so ke impilo yasompi encane impilo yimpi ecomplicated kakhulu ehlanganisa izinto eziningi kakhulu okuyimpi elwiwa ngombobho njalo iphinde ibe yimpi elwiwa ngebanki iphinde ilwiwe ngeballpaint iphinde ilwiwe ngayo yonke indlela ingakho sikubona kusenza ukuthi kube so complicated ukuthi impilo leyi kube yimpi engaba lula nje njalo engaphela amahlayana.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabha iBhango Dube olandela ezembusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhilitane.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your lawn. Call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? Be ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me out. Thank you.
You Can Call Me Al, ingoma ka Paul Simon isigcibela ke uhlelo lwethu lolamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwaye egula ejele leChikurubhi lapho asevalelwe okwenyanga phose ezine engaphiwa ibail. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ukuthi kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.